ngiyamangala ukuthi umuntu ngabe ebaza lawa amanga ukuthi yena engqondweni kwesisane. Nxa kuyukuthi besisa ukuthi abantu bakithi babamba nebalisi zanu, ngithi nayi kwamukelekile ukuthi asise kanjalo, kodwa into xa ingenzakalanga abantu singabotshela uZulu into ezingamanga. Abantu abasekela i-ANSA, i-Alliance for National Salvation, babe sacasa ukuthuthumela ukuthi kade inkokheli zingenza njani into enje bengasitshelanga. Thina usiko lwethu ku-ANSA luthi lona akula nkokhelela amandla ukuthi angabambana labanye abantu abamanye amabandla enganikwanga imvumo ngamalunga e-ANSA. Kulapho engikhubona njalo ngifuna ukubathembisa abantu bakithi abasapota le nhlanganiso nabazayisapota ngenxa yokuzotha kwayo ukuthi umkhuba wethu lapha ngawukuvumeli khona lokhu.
Kodwa lona ibandla lenu ele-ANSA liqhuba njani njengoba ukhetho seluseduze? Selinawo yini amalunga azancintisa?
Siyabumba amalunga thina. Into esizama ukuthi singayenzi ngoba sabona kwamanye amaphathi into zenzakala, inkokheli zihamba zidobha abantu zibafaka kuma-constituencies. Thina sesilakho sesilabantu endaweni lapha abantu abathi khona livele lingalingi lilethe umuntu lapha esigabeni sethu, thina sizalipha abantu. Ngakhuluma mina ngensiza into engiyibonileyo engiyizileyo ngesifonto sesemngcwabeni esigabeni sedlampale. Lapha abantu abanjele sobala ukuthi livele lingalingi nje liganga ukuthi nxa silisekela bese libuyalize sinika umuntu, thina sizalinika umuntu. Bengingaqalisi ukuyiza ngesonto naleliphelileyo. Ngibuze ematopo abantu besitshela ukuthi livele lingalingi ukuthi libe lo muntu wenu njengalokho esakubona kusenziwa ngabanye kubo-MDC. Sizalinika thina. So engikwaziyo ukuthi ezigabeni lapho esincithisa khona emathebele ne-Midlands abantu babhizi bazikhethela bona abantu ababona belenhliziyo zabo emathebele ne-Midlands abazwisisa kuhle uhlelo esesilubambile ukuthi thina kwezepolitiki kusamele ukuthi simesotha siyehlangana nabanye khona le-civil, but lapha simesotha ngoba silenhlupho eziqondane lathi njengabantu bemathebeleni.